Well, siyananzela ukuthi kule nkulumo kumbe kuloqoqo olukhona lokuthi abantu bangene esitaladeni mhla ka-31 kuye nale nyanga ka-July. Nxa sesikhangela silandele umthetho weZimbabwe, okokuqala ukuthi umthetho uyanika amalungelo abantu esingathi ngama-citizens kumbe izihlali zalapha eZimbabwe ukubana nxa kulento ebahlukuluzayo aseyebona ngathi ayilungiseki ngezinye izindlela balelungelo bona bangene ezitaladeni batshengisele. Kodwa engxenye okuzaba lukhophe kancane walesi sikhathi kuyikuthi siphila esikhathini esinzima lapha esiphila ngaphansi sihlaselwe ngumkhuhlane wombhuqazwe lowo owe-coronavirus. Ngokunjalo engxenye kusuka kube yingozi enkulu yokuthi abantu babuthane ngobuningi betshengisela kulo mkhankaso abangawo. Ngokunjalo ke engxenye kuzaba le ngozi yokuthi nxa kuthe kwaphumelela kuzaba le ngozi yokuthi abantu baninga leli gcikwane. Ngokunjalo ke kuba lokhophe olunjalo engxenye bekufanele ukuthi abantu bake babikezele kancane bazame ukunanzela ukuthi kambe lo ukutshengisela kungenziwa phose engxenye lumkhuhlane osithe wehla kancane. Njalo sinanzela ukuthi phela sikhuluma kanje kade sikulama-guidelines anikwe ukuthi ngalesi sikhathi sihlaselwe yi-coronavirus siphile njani kumbe siziphathe njani. Uzananzela ukuthi imithetho yonke le efakiweyo, yebo kuhamba amamaski ngiyabona, o-social distance lokuthi abantu bageze, enxa esingananzela ukuthi phose wonke la ma-guidelines asozavume nxa abantu sebetshengisela. Ngokunjalo-ke impilo zabantu ziyabe sezisengozini.
Manje ngokubona kwakho nxa kungangenwa ezitaladeni kungaphathisani vele?
Well, okuliqiniso nxa abantu bengangena ezitaladeni sizama ukukhangela imbali sibuyela emuva kulelizwe yakuleZimbabwe sibuswa nguhulumende locuko olukhulu esileqiniso lokubana nxa abantu bengangena ezitaladeni sibona sibili kusiba lomonakalo omkhulu abantu behlukuluzwa, abantu bebotshwa phose abantu siba lokunye okubi even abanye besifa. Engxenye owalesi sikhathi njengoba ukungena ezitaladeni kungashiyo into yokuqala, kuyinto ejwayelekile abantu beyenza kwesikhathi iphumele kancane kwesikhathi engaphumeleli. Engxenye bekufanele ngenxa yalumumo esilawo khathesi owe-coronavirus abantu badinga ezinye iy'ndlela ezihlakaniphileyo ezokubana abantu bangabi sengozini yokunikela lo mkhuhlane lokuthi babotshwe bebatshaywe ngamapholisa.